lobaba ukhansile Ephraim Moyo usethweni izolo imoto eziyitheni zihambe emzini wakhe ezezanu zathi bafuna ukumbhabhathiza ukuze ephume ebandleni le-CCC. Ngikhuluma nje ngalesi sikhathi usenyabani senyabeni lama-youth yenza idodudweni kamaphamfesi abantu ekhampeni abezanu basenyabani primary school bayenze umhlangano umhlangano abayenzileyo leyo wazange ukubike lasemapholiseni kodwa kathesi u-Ephraim usethwele nzima unamapholisa bathi kuye kungani ehambe door to door kumele bambophe njengoba siyazi ukuthi usimangaza ukuthi zanophile singayisibona ukuthi siyehlulekile singena nge-violence nesilobaba abade ngu-James Moyo wenyabani ngikhuluma nje usemithingi ezanu ulanda ama-youth ethu omunye ufana wama-youth ethu umtshela ukuthi uzamtshisela endlini labomama ababili batshela ukuthi bona kungani besupport TPC bazabatshisela endlini so sithi thina ema-south konke lokho kasikwazi usukusase ngalesi sikhathi sesele fiye yokuthi abantu bakithi bebetshethi batshisele endlini sasicanda bakwenzile ngo-82-85 ngesikhathi sekhathi rawundi bebulala abafowethu bebulala abantu bedubula abantu bechisa abantu bechisa abantu ezindlini abantu abantu kwaphela so siyamangala ukuthi laba bantu ngabavela kuphi njalo ema-south kungizwisa ubuhlungu ukuze isikhathi samanje ukuthi sokusenabantu abale-violence abalwayo ukuthi why abantu beyilandela leli bandla libandla elisemthethweni so thina nje-CCC sithi budla undlangu kasifuna ukubabona so sithe sithathe lesi simemo sibatshele ukuthi kona sicela ukuthi kube ngokokugcina lokhu abakwenzayo ngoba asifuni i-violence thina sikhampena freely sebebona ukuthi manje ungani amanzi agelezela endlini yiko sebeqala ke manje ukubana bathimidethe abantu so babakhandi libuhlungu lesizizwayo ukuthi kuselo muntu othi utshisela abantu endlini sicela ukubana kungani kuyakhuzwa namapholisa angathathi isayidi amapholisa kumele besebenze ngendlela yomthetho
manje libavikele yini bona amapholisa lanxa lisithi bakhanya besekela uhlangothi kukhona yini amanye telo eliwathetheyo ngezomthetho
ngezomthetho baba Gandhi ngizame ukukhuluma lamapholisa through iphone kaCouncil Bayala basebenikeza iphone omkhulu wabo abathi ngomuzi onguyo heda iplant ngamfonela ngamchazela umuzi wangiphendula ukuthi yashuwa nxa kulokuthi babopha labantu beside dududo barong amapholisa wrong watsho futhi wathi yena bezwe kuthiwa ngale kulomhlangano enyabani owethu mina ngathi no asinamhlangano asila public meeting thina sezamadodudo wazange sibe le public meeting even one day imeeting esiyaziyo ngezano PF kodwa la kathesi bakhona thina bakumeeting kanti babophi kodwa kathesi seliwesti isikhathi sekhathi identi yethu.